Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Kanjani izulukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolesibili mhlazi ku 28 Nhlangula 2022 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amapolisa akobulawayo abonga uZulu ngokuphathisa ekubopheni izikliwi ezabulala umnumzana Langelihle Zonda Dube webandla le Citizens Coalition for Change.
Sibonga kakhulu uZulu ngokusebenza lamapolisa lokuthemba amapolisa kobulawayo okwenza ukuthi basinike information. Amapolisa ethu, ama-detectives e-CID, homicide balandela leyo information masinyane kwabanja lezi zigebenga.
Izisebenzi kanye labantu makhaza sebesole umbiko owethulwe izolo ngumnumzana Mthuli Ncube, umphathintambo wezemali, othi ilizwe lizaqhubeka lisebenzisa idola leZimbabwe ndawonye lemali yakwamanye amazwe.
So samuje futhi lokho kukhulunywa ngohulumende vela kusenze kusebenza akula sibusebenza ukuza yincedisa akula economy ukuza yincedisa akula izisebenzi ukuza yincediseka.
Ibandla le-Citizens Coalition for Change lethula amazwi enduduzo kumuli kamnumzana Giles Mthethwa, ilunga lebandla le-MPCT obhubhe izolo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Amapolisa akobulawayo abonge uZulu ngokuphathisa ekubopheni izikliwi ezabulala umnumzana Langelihle Zonda Dube webandla le-Citizens Coalition for Change. Izikliwi lezi ezazakala ngokuthi ngamashurugwi kwezinye indawo zelizwe zihlasela izakhamizi zihlome ngenkemba, njalo kubikwa izehlakalo zokuhlaselwa kwezakhamizi izikliwi lezi selubhahile. Isikhulumeli samapholisa u-Inspector Bert Nikonqube utshele intatheli zindaba ye-Studio 7 u-Ezra Chisasibanda okuningi ngalolu daba.
Sithanda ukwazisa uZulu ukuba izigebenga ebezezihlalisa abantu nzima zingenela abantu ebusuku zibahlasela, zibalimaza, zihlomile ngamamatshetsi lezingqamu lamahloka. Okwenzakela ukuthi emavikini amabili zangenela uLangelihle Dube elobhengula, okwayenzakala ukuthi zagcina zimbulele. Izigebenga lezi sezibanjwe ngamapholisa kobulawayo. Lezi zigebenga nguMaxwell Mpofu olinye ligama lakhe kuthiwa nguThano ohlala elobhengula, Brian Moyo oleminyaka engu-22 weMajiji, uLucky Sibanda elinye igama bathi Makheke oleminyaka engu-26 weLobhengula West, loKelvin Njabulo oleminyaka engu-30 from Phumula South. Sibonga kakhulu uZulu ngokusebenza lamapholisa lokuthemba amapholisa kobulawayo okwenza ukuthi basinike information. Amapholisa ethu, ama-detectives e-CID, homicide balandela leyo information masinyane kwabanja lezi zigebenga. Zinenge njalo esisazilandela izigebenga ezibamba inkunzi zihlomile ngamamatshetsi lezingqamu. Yikho sikhuthaza uZulu ukuthi asebenzele endaweni lamapholisa, sibaripoteni babotshe obulawayo abe lokuthula futhi.
Umhlali wakobulawayo umnumzana Dumile Ncube uthi bayakwamukela ukubotshwa kwezikliwi lezi.
Ha, thina njengomphakathi welobhengula sidanile ngesehlakalo esenzakalayo ngokubulawa kukaDube efeli $25 umuntu eziphilela lemuli yakhe ezisebenzela ephila kuhle lomphakathi. Siyabonga uma sebebanjiwe ababulali, siyabonga kakhulu umsebenzi esethela wenza bomthetho. Lawe Ezra Chisasibanda ngokuphathisa ngokuloba ukukhankasa ngalindaba lani lonke eliphathekileyo lasiza babotshwa laba ababulali. Sithemba ikhiye yejele izajikijelelwandle bakubone babekwazi ukubana ukubulala kakulunganga.
Esinye njalo isakhamuzi sakobulawayo ozibethe ngelokuthi samamo ukhuthaze uZulu ukuthi ancedise amapholisa ukubopha izigebengu lamatsotsi.
Hayi, khona kuyadanisa okwenzakala kobulawayo ngobugebengu obukhona. Thina sikhula kwakungekho konke lokho obulawayo sikuzwayo manje ukuthi sokula magenge angenela abantu ebusuku ezindlini bebagamule bebagwaze bebulala abantu abantu bayarothwa izimali hayi phela lezi zinto ezobugebengu besizazi senzakala ngapha kwele South Africa eGoli ekhaya bekungekho konke lokho ngoba umuntu besazi ukuthi amapolisa ayabupha ekhaya njalo bayakufaka nje kodwa khona siyabonga ukuthi amapolisa ayenza umsebenzi wawo ayazibamba lezi zigebengu ezenza lokho cela le community labahlali bakobulawayo bencedisa amapolisa ngokubabonisa izigebengu mabezazi izigebengu mazibotshwe zonke zivalele jele abantu bephile impilo yabo yakudala eyakobulawayo esasiyazi impilo yabantu beyiphila
abanye babecabangela ukuthi uDube wabulawelwa ezombusazwe ngoba ebikwa engomunye wabaphathisa kakhulu ibandla le-CCC ukubhalisa abasakhulayo ukuthi bavote imizamo yokukhulumisana leziphathamandla zaleli bandla ngalolu daba yehlule ngoba ezinye esikhulume lazo zithi azikabi lolwazi lokubotshwa kwezigebengu lezi.
Izisebenzi kanye labantu makhaza sebesole umbiko wethulwe izolo ngumnumzana Mthuli Ncube umphathintambo kahulumende obona ngenhlelo zemali othi ilizwe lizaqhubeka lisebenzisa imali yeZimbabwe ndawonye leyakwamanye amazwe zisithi lokhu akulethi umahluko empilweni wazo. Umnumzana Ncube uthe kuza kuba lomthetho ukusetshenziswa kwemali njalo wancoma uhulumende ngokwengezelela izisebenzi iholo esithi lokhu kuzaziphathisa kakhulu. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Ambrose Sibindi umgcini sihlalo wenhlanganiso yeZCTU kugatsha olungentshonalanga yelizwe njalo eyisiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association.
Well, eqinisweni ukuthi sokusegcina ukuthi silo hulumende ongathi vele kakwazi ukuthi uzamute isizwe lesi eZimbabwe asinethe njalo ukuthi sithuthuke kwezomnotho sithuthuke lesusele impilo zabantu. Ngoba nxa sizwa uminista okancube uMthuli Mhlonishwa ekhuluma ngokuthi yena sokufaka ukuthi kube nge-multi-currency kuzafaka ukukhetha kube necessary instrument. Akula nto etshintshayo kithi ngoba vele phela indawo besikiyo. Njalo ungananzela kuhle ama-economists labantu abaningi bona abazama ukugcumula into lezi ze-economists kakhulu bacacile ukuthi vele impendulo yeZimbabwe kathesi ukuthi kuhle kuyizwe i-economy isi-dollarizile akusetshenziswe i-dollar le-America ngesizathu sokuthi i-multi-currency le yenza ukuthi abantu basomaprize kanti siya phezulu ngoba bakwenza abantu ukuthi uyapheka i-price yakhe afake nge-US dollar but ayisetshenziswa ngaba ngebhondi useguqula manje kuthiwa i-equivalent but esebenzisa i-black market rate so yikho okuthi besibalalo so-ke lokho akusoze kuncede muntu okhuluma ngasoze kumncede ngoba uhulumente ofana nawo nalo layo sibone sefaka ama-price akhe nge-US dollar ungakhayela i-school fees bakhuluma ngakhonokho ungananzela kathesi indaba zezabo ezinaraya kuma-toll gates babaphetha nge-US dollar kathesi wakuthi ama-headmaster behlale ne-Victoria Falls bazama ukuthi indlela zokuthi ama-fees abe-US dollar but yena uhulumente ekhuluma nge-multi-currency uzakhuluma njani ngemali efileyo ezimbabwe engasincedisi lutho. Well, eqinisweni ukuthi vele kathesi omabhizinisi bezimbabwe kade vele selefaka imali leyo kade bethatha ama-prize abafaka ngedwala le-medic ungazi ugade kumbe ngamabhasi kumbe imithova nxa abantu besiye emakhaya vele basebenzisa yona idwala le-medic nxa utawulayo lapha kuma-prize sebeguqula kubelungabhadala ikhuzo but ikhona lakhona shiyelani kahulumente i-300 and something bond pe-US dollar iyabile yani i-black market number ongayitholi kuma-600 something so yiko kwenza so asoze kusincedise vele impendulo bekuthi ngawurhulumente lo wakhupha le izim dollar wayifaka eceleni waba liqinisa ukuthi abantu bangene kuli idwala le-melika ebese lungisa indlela zokuthi engxenye yasithatha isikhathi engxenye yama-3-4 years esalungisa ukuthi kambe le idola ezimbabwe ngenxa yokuyi singabuyibhalansa njani njalo singakhohlwa ukuthi akula muntu atheso ibhizinisi kumele ongabuye le mali abethu azoyi-investa ezimbabwe ngesizathu esisigcekeni uzayi-investa njani kwi-ikhonomi engaqedakaliyo i-ikhonomi ongeke wayi-trust engela-security phakathi so ngokunjalo siyazixothela thina abantu ababekuzoyi-investa lapha ezimbabwe so ilihlubo esibangathi siphakathi kwalo ukuthi bona ngathi hhayi kusegcekeni ukuthi uminista wethu uMthuli lo hulumende wethu ezantiyo indaba le economy ngathi hayi abasaboni kuyahamba kuvela base kunyamene sibila ubaphumputhi kodwa ukuhlubo ukuthi umuntu odibekayo isizwana seZimbabwe
ungathini ngezinye impawu zombiko kahulumende ezimqo
izisebenzi kahulumeni njengoba esetshilo lezo zisebenzi ngezeZimbabwe lokho vele yinto engasoze incede muntu eqinisweni elihle ngoba ungazi ukuthi kabe sukhwezile imali nge-100% ekhulwini esitsho ukuthi asithi umuntu obehola i-30,000 to 60,000 kodwa ungakhangela futhi awasifuni ukuthi isikhulumento ezibambekayo singafaniseli kumbe singatshela into ezingayisiso uzananzela ukuthi kabe sikhuluma kanje bazakutshela ukuthi xa ufuna ukuthi uyedinga i-US dollar black market ngoba yiyo vele khona phela le yangapha i-interbank rate asikhuluma ngoba yitholakazi bazakuthatha enxebe ethi bafuna i-$1 to around 600 bond mingu say utisha ngapha ukuthi usele 60 unikwe double waku 60,000 ule $100 kuphela eMelika kodwa lakho namhlanje ungabuyela after 2 days yabe isintshile so sami ukuthi ngisuthi lokho okukhulunywa ngohulumende vele akusaze kusebenze akula sibusenze ukuzayincedisa akula economy ukuzayincedisa akula izisebenzi zokuzancediseka lokuthi kuyafaka umketho ngoba umthetho wokugada abantu bafuna ukuthi bathole imali ezabancedisa ekuthengayo imali ezathuthukisa imuli zabo imali ezansilizwe liyephambili okuqakathekileyo
lezi sebenze bese zihola ngedollar leMelika yini
yikho vele sibukhangeleleyo ukuthi isebenze ngoba kathesi angazi azinike nale imali ukuthiwa yi-100% eqinisweni ukuthi 2 months down the line 1 month down the line kwaso kulo msindo futhi oyikhalala ukusebenza imali yani iyabe isihlisi phela amandla ingasathengi lutho ungananzela ngale nge-GNU imali yani yabe ifakiwe kubo 2009 kwadwa kwaze wafuka ku-2018 akula muntu owayesilwa lo muntu ethi ufuna ukukhwezela ihole ihola kwana lingakhweli lalimndawonye ngoba wakusebenza yona le Melika usound bayosebenzisa ukuphila ngalo yikho lakathi xa izisebenzi zikhuluma zithi hayi sibize lapho esasikhona hulumende ngo-2018 usinike idwa le Melika soze sikhulume lawo siziphilele emuli zethu so yikho kufanele kwenza kahle
Hello-ke ngumnumzana Ambrose Bindi umgcini sihlalo wenhlanganiso yezisebenzi eZCTU kugatsha olungentshonalanga yelizwe njalo eyisiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekhona le koBulawayo Ibandla leCitizens Coalition for Change lethule amazwi enduduzo kumuli kaMnumzana Giles Mthekwa ilunga lebandla leMDCT obhubhe izolo. Umthekwa ubele minyaka yokuzalwa engamajumi ayisikhombisa lane 74. Wake waba ngumphathintambo wezenzakala elizweni kuhulumende womanyano. Ekudabukeni phakathi kwebandla leMDCT umthekwa waya kucele elekhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora lapho kade engumsekeli kamgcini sihlalo webandla ngesikhathi ebhubha. Umthekwa wayelisocha wafika kusibanga sikameja. Wake njalo waba isiphathamandla sebandla leZimbabwe Unity Movement iZumu. Ngesizwe amazwi kamsekeli wesikhulumeli sebandla leCitizens Coalition for Change umnumzana Felix Magalela Mafasmanda
Julu kwandaba sikhala labakomthekwa njengoba isizwe sesazisiwe ukuthi seshonile thina abesizwe Coalition for Change ubaba osichileyo ede simhlonipha ngoba nguye omunye waqala ukusebenza zima ngama 1990s echallenger i-one party state esebenza elo baba uthekele lo kombayi bengafuni one party state basebenza sili ikho namhlanje libona uthi Zimbabwe lokhu isadonsa ifuna kuba one ifuna kuba i multi party state sikhala lemuli yakhe siphinde sikhale labantu bonke osebenze labo ngoba imfa bakithi kungi singakha sonke sincedisane njengoba imthimba we fa ngowethu sonke galale ngokuthula siyabonga
Hello ke ngumnumzana Felix Magalela Mafasbanda umsekeli wesikhulumeli sebandla leCitizens Coalition for Change ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwabulawayo
Did you see the
okuphuma emaphephandabeni lamhlanje. Iphephandaba leChronicle lilo Herald lilo daba lokuthi indlu yedale lePhalamende eyakhiwa ngele China edolobheni leMount Upton duzane leHarare isiphelile ukwakhiwa. Leli phephandaba lithi osekusele nje kuphela ukuthi uhulumende aqutshelwe ngokusemthethweni lesi sakhiwo ngele China. Okwamanje ke sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Linjani Studio 7 lo khuluma ngo KK cha hayi zani nje khohlwane bani noma bethini 42 years it's more than enough kube sikhuluma nge 5 years or 3 years 42 umunye umuya abantu abaningi sebaze bazalwa abanye baze bashona bashiya lokhu kugcwele udodi naleso ubona kuzana udodi nje lo sifuna ushintsho olukhulu thina ke siwumthwakazi sina kujinja izinto abantu bahlonishwe isiko libuye ebantwini impilo iqhubeke ibe normal kungabi nabantu ngono kulabanye abantu kanti kabantu igazi liyafana libomvu alikho igazi elinemali alikho igazi elingalamali likhoke singabantu sonke bayeke ukusibandlulula sikhathele yibo khathele nje baletha ukuxabana baletha unzondano ngombuso wabomubi ogcwele ukubandlulula okuyinto embi embi ehamba nosatan abaphume izanwayo sikhathele yiyo shame out
zingelele kubasakazi bonke ezimathini esingaphandle basibathengele leyo nto ngathi ngiyabonga basakazi.
Studio 7 linjani basakazi bonke elisazi lindaba zezimbabwe. Hayi silibambe njalo namhlanje zothanda ukuphawula ngendaba kamnanga kwaleyo uthi abantu bakomthwakazi bagcwele amadimoni badimoni likaligiyona kumele bekhulekiswe. Umnanga kwanguye ledimoni elifuna ukukhulekiswa ngoba nguye owasukela abantu bakomthwakazi ebabulala ngegugu rawundi ukutshengisela ukuthi kasifuni sesiphuma ke kuye eZimbabwe yakhe kasafuna futhi ukuthi siphume kahle kathi ufunani kathi emandebeleni mnangakho kathi kathi into oyifunayo yini ufuna ukusibona nje sihlupheka nje singabantu nje singazaziyo ukuthi singobani sesilahlekelwe amasiko ethu ngenxa kamnangakho kahle kathi umnangakho afuna ufunani emandebeleni ngoba wasibulala egugurawund sakubona sesiphuma kathi esikuthi hayi njengoba kwehlule ukuthi siphile sonke madoda sesizimela sodwa nilizimele lodwa naw sengosilandelelayo sifuna ukusixovaxova futhi kodwa kwamanje hayi egugurawund esibila ngeke iyenze lapho sibilulamanga ulamanga sengayithusela nje ngakho konke kodwa igugurawundi ulamanga mhlawumbe umbhekile manje mhlawumbe umbhekile amazwi amaningi sekhululekile manje akulani igugurawundi uzayiyenza umnangakho phambili ngomthwakazi asibuyele emumva sesithole inkululeko yethu khathele kugidisa into esingayiboniyo ukuthi yanga la gidisa izaphu kwaphela lapho thina singu-MRP sifuna umthwakazi ilizwe lethu asifuna izimbabwe hlukile thina kule zaphu thina sifuna umthwakazi ezimbabwe vilangeke silihluphe ezimbabwe nemashonaleni yethu nazenye silihluphe thina sizifunela emathebuleleni yethu kuphela sizibuse silungise amasiko yethu semoshakele semoshweni nabantu bemashonale. Ngiyabonga Studio 7 andithanda ukuba mude.
Sanibonani kuStudio 7 basakazi bethu nonke ngobuningi benu nabalaleli beStudio 7 engingakho ke lapha phezu kwalolu daba oluqondane nokuthi kukhona abasolileyo abezaphu ukuthi umqondisi moyo uphazamisile ngokuthi uNkomo nguye owathengisa ilizwe. Masibuka kahle indaba kuzafuna ukuthi iqiniso likhulunywe ukuze indaba ilungiseke kahle ngoba mayiqiniso lingakhulunywanga angeke abantu bakhona ukuthi bayilungise le ndaba. Eqinisweni elikhululayo uNkomo wathengisa abantu bakhe isizwe sakhe wasithengisa kuzanu. Uthema esithengisile kuzanu yena wazenzela iunity ukuze abe safe. Ngalokho njengoba ngisho mina izaphu yayindala kunezanu wayikusungulwa izanu izaphu ingabubonanga ubungozi lezanu yahle yazama ukuyinqanda izanu ukuthi ingabi ingozi kakhulu ebantwini. Kumanje izanu ivele isiyingozi ku-any political party engaba khona eZimbabwe kungenxa kaNkomo kazange alungise izinto isikhathi sikhona esinikiwe. Okungange ukuthi even nabochamisa kuzaba nzima ukuthi bangalibusa lelizwe ngenxa kaNkomo. Kuyena njengomkhokheli owayevele ngaphambi kwakhe umgaba wayemele ukuthi alungise ubungozi bezanu i-trial balism yezanu ayilungise before the elections.
Ntando kulibingelela msakazo wethu lapho lisa sakazela indaba esikhanyele okweZimbabwe. Mhlawumbe ngwe kulento indaba emfisa ukuthi sike sihluzele lapha sinanzelele ngoba since sikhanyelane lokhetho lolu esibhekane lalo njengamanje oluka 2023 yazi ukuthi into engiyinanzelele ngeZANU-PF. I've been seeing this what they are doing bathatha ama numbers abantu especially laba bantu abalama companies and it aren't laba bantu abalama companies bengaqhatsha abantu so abantu abaqhatshile labo is either wena nxa uqhatshe kuleyo company is either you want to vote for ZANU or you want to vote for Triple Sweet. What did they do sebe sithi njengoba wena usebenza khona apho sokuyi-force matter ke manje ukuthi uvotele bona. What they did sebethole ama numbers ezithupha zabantu bathola namabizo abantu so indaba enjalo kahle kahle ihenglwa njani ngoba vele into ekhona lapho umuntu usethathela i-choice yakhe manje la because ngoba usebenza khona so kumele ubavotele. It's unfair
heli vuka njani ku studio 7 munelami igama u-Adolf Shaba ngilethemba laba abaphatheke kakhulu entweni ezifana nezomsindo nezombangazo zokusetshenziswa ngama-political leader ukubulala abanye abantu ithemba bayibona le nto yenzeke enyathini ingaba isifundo esihle kwabanye abantu ukuthi omunye umuntu akabulawa ngoba usala usunguwe wedwa osubhekane ney'nkinga ezinkulu ezinye ziyasala lasesizukulwaneni sakho ngenxa nje ye-choice eyodwa ephuma endleleni kodwa ngile themba abantu bayabona and ithemba kuzosilungiselela indlela ibe enhle kakhulu siya ku-2023 election laba abajayele ukusetshenziswa bethengelwe imbanje lotshwalo ukuthi behambe bechaya abantu hhayi ithemba bazobe kuzofika nje ezingqondweni zabo ukubana le nto abayenzayo izobaphazamisa iy'mpilo zabo ukuze kube sekugcineni.
Lawo ke ngamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le studio 7 elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318. Kwezemelika, abantu abathathu babhubhile ngemva kokuba isitimela sitshaye imota enkulu ebivimbe injanji edolobheni leMissouri. Isitimela lesi ebesilabantu abangamakhulu amabili lamashumi amane lantathu 243 sibikwa sibe lamatorokisi ambalwa agenqukileyo. Iziphathamandla zempilakahle zithi kulabantu abangamashumi amahlanu 50 abahanjiswe esibhedlela belamanxeba ayesabekayo. Inkampani yezitimela e-Amtrak ithi kulabachayeli lezinye izisebenzi zalinkampani ezilithumi lambili ebesisesitimeleni lezi lazo zesatshelwa ukuthi zingaba zilimele kakhulu. Sono sami ikuba ngumzwa ngendaba ingoma ke eka Love Mama Jaivana isidubela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye izinhloko zendaba ebezikhokhela. Amapholisa kwaBulawayo abonga uZulu ngokuphathisa ekubopheni izikliwi ezabulala umnumzana Langelihle Zonda Dube webandla leCitizens Coalition for Change. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo-7:30 ntambama.